Laloba uhulumende evimbela ukuhlangana kwabantu abaningi kulezi nsuku ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Akekho bengavimba izakhamizi ematshetsheni ezize ngobuningi ukuzokhala ndawone lemula kwesibanda elahlekelwe ngabazukulu ababili kanye lokhulu wabo kuviki edlulileyo. Abazukulu bakamnumzana Jotham Mviki zonke sibanda ababili abaleminyaka yokuzalwa ngaphansi kwesishiyagalombili babhubhe belandelana ngolwesine langolwesihlanu kuviki ephelileyo ngemva kokuthwalelwa esibhedlela bekhala ngezisu. Usibanda layo obeke walaliswa esibhedlela yena kubikwa eqaleke wabhubha lapho izidumbu zabazukulu bakhe zifika ekhaya ngolwesihlanu ntambama. Ekhuluma esemathiya izolo lapho kubekwa uSibanda, induna ematshetsheni uMnumzana Mbiko Masuku uthi bamadolonzima ngalo monakalo.
Besilapha kuphela leliyani iviki kulondolozwa abantwana. Siyathandazeka-ke ukuthi uNkulunkulu abaqinisa bemuli aziqinise izihlobo zikwamukele lokho okwenzakeleyo. Sithandaza njalo futhi ukuthi nxa kunguye uNkulunkulu okukhethileyo lokho uqondile kunjalo, kodwa nxa kule sandla somuntu phakathi sithandaza kuye futhi uNkulunkulu ngoba yena akacatshelwa lutho ukuthi kakhanyise kubonakala ukuthi kwenzakaleni la. Ayilula le ndawo.
UMasuku ukhuthaze izakhamizi ezilodletshana ngalokho okwenzakaleyo ukuthi bakuveze obala uze izakhamizi zihlaliseke.
Namuhla kungabe kungani ukuthi uyakwazakala ukuthi kwenzakaleni, kodwa engikwaziyo mina ukuthi kukhona osokuthethwe kwathunyezelwa eHarare ukuthi kuyecutshungulwa ukuthi kwenzakaleni. Kungenzakala-ke ukuthi ngeviki leli elizayo ama-results abese, kodwa bonke abantu abalapha bayesaba khathesi. Akula muntu ongachiya ukudla ekhitshini avuke kudla kusasa. Akusiyo mpilo le. So siyabe sisenzela khona lokho ukuthi kungazakala abantu bakhululeke baqhubekele phambili bephila impilo yabo.
UMnumzana John Magutsha okhulume emele imuli yakwesibanda uthi badabukile enhlizweni zabo ngalo monakalo obehleleyo.
Kuzisa ubuhlungu kakhulu nakhathesi, kuzisa ubuhlungu okokuthi noma ngaye kumbe kwabekezela kumbe kwathatha isikhathi kuyikuthi kuhambe u-one kumbe belandelana kwakungaba ngenye indlela. Hayi kuthi ngelanga ngcwaba abantu abangu-2 ngithi ngisakhangela abantu abangu-2 mpinde ngcwabe futhi lo muntu. Hayi kungiphathe kubi kakhulu, kodwa konke lokhu-ke ayisikho ukuthi ngingabethela isikhumba sakhona emuntwini, kodwa ngibethela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi.
UMnumzana Asset Phiri uthi uphelelwe ngalokho okwehlele umakhelwane wakhe.
Yazi ngibuhlungu vela ngilala amandla okuthi ngiswele ukuthi ngathini ngaba konke linkemenkeme iqalisa lapha ekhaya. Yazi umakhelwane wami begijima uvi.
UMnumzana Mgoli Dube obe ngumngane omkhulu kaSibanda uthi isigaba sematshetsheni silahlekelwe kakhulu.
Angikholi ukuthi ukhona ozavala lesi sikhala sikaviki kuyona lindawo yakithi ematshetsheni. Phezu kwendlala engaka lo mumo omubi kangaka, uviki nguyobe lamulela abantu. Woza viki ngilethole lami lapho uze ngithathela ngizuza ukudla. Uyagijima uviki uyalithatha lelo thole masinyazana imali yakhe umuntu uyabuyela. Angazi namhlanje ukuthi siza yakhe.
USibanda uthiye umkakhe labantwana abathathu. Ababili balaba abantwana ukhohliswa loColin ngamaphahla ayiwo abhujelwe ngabantu babo, kodwa kabenelisanga ukuzobabeka ngenxa yokuvalwa kwemingcele kubangelwa ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Amaphahla la kane lodade wabo uRumbidzayi athumele umbiko enduduzo kunina.
Mama, qina qhawekazi lethu, akula omunye sesibhekile, nguwe kuphela. Uyakwazi uThixo akwenzele lokhu. Asiwuthwaleni lumthwalo sonke.
Imuli yakwaSibanda kanye lezakhamizi zamatshetsheni zikhala zile themba lokuthi kuzavela ngenye imini okuthetha abathathu laba. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemathiya ematshetsheni. Nung Albert Ncube.